eZimbabwe thina sigxile kakhulu entweni ezimbili esingathi ngama cereals ngesikhiwa, emunjini njalo la ku wheat. Wheat yona iqakatheke ngoba siyayisebenzisa kakhulu ekwenzeni isinkwa. Uyakwazi ukuthi even nasemakhaya kulungabeni abantu ezindaweni eziningi ngabantu asebesebenzisa isinkwa njengokudla abakudla phose malanga wonke. So kuqakathekile ukuthi ingqoloyi ibe khona, number one. Okwesibili, ngoba sizama ukuthi silondoloze imali yangaphetsheya, i-foreign currency, kuba lula-ke nxa ingqoloyi sizilimela thina ingaveli ngaphetsheya, ngoba kutsho ukuthi thina intengo yethu kuphela inhlanyelo, and inhlanyelo siyazilimela. Akusoze kudinge i-foreign currency ukuthi si-importe i-wheat.
Ubona abalimi besenelisa ukulima eyaneleyo yini okokuthi ngempela kasisoze sidinga ukuthenga ingqolo iphandle kwelizwe?
Into enhle ukuthi nxa sithi siyananzelela kuzaba sokungumnyaka wesithathu lapho isivuno kumbe inani lengqoloyi elinywayo eZimbabwe liloke likhuphuka. Ungathi uyananzelela kathesi xa sithi siyabona amanani esiwathola kuhulumende kuMinistry of Agriculture bakhangelela ukuthi phose sizafika ku-120,000 hectares. Ngomnyaka ophelileyo silime 90,000 hectares. So nxa uthi uyananzelela uzathola ukuthi sinyuse inani lama hectares ewheat phose nge-30%, okulinani elikhulu kakhulu. And sikhangelela ukuthi nxa kuyikuthi ingqoloyi le ilinywe kuhle yavunwa kuhle singathola phose 600,000 tons, kodwa thina njengelizwe sidinga only 360. So kutsho ukuthi sizenelise ukuthi sibe le ngqoloyi engaphezu kwesidingo selizwe ezasivumela ukuthi lathi siqalise ukuthi siyithengise emazweni esingcelane lawo.
Ngaphandle kokupheka isinkwa, ilawo yini omunye umsebenzi ingqoloyi eZimbabwe?
Kakhulu. Nxa uthi uyananzelela, zimbili phose into eziqakatheke kakhulu ezisebenzisa ingqoloyi. Ikwenza iflour yona eyesinkwa, kodwa laba badla ipasta, ngiyazi ukuthi kwelakithi ye bakhona kodwa kababaningi. Abadla ipasta layo isebenzisa ingqoloyi, kodwa isebenzisa umhlobo ohlukileyo wengqoloyi abayibiza bethi yi-durum wheat. So kule wheat yokwenza isinkwa kube le wheat yokwenza ipasta abayibiza bethi durum wheat. Ngakho ke nxa ingqoloyi ikhona kutsho ukuthi even labo spaghetti kasisayimporti, sesizasebenzisa yona ingqoloyi elinywayo kwelakithi. Okwesithathu okuqakathekileyo yi-stock feed. Nxa isigaywa ingqoloyi kuba lesikuba sakhona esithi yi-wheat bran, yikudla okuqakatheke kakhulu nxa sesipheka ukudla kwezifuyo ikakhulu inkomo, imbuzi, yabo ostrich njalo njalo.